akasuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo, olandelela abamaqembu aphikisayo bahle kumeze bagcwalisa nzima. Baningi bathe cithisaza bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni kodwa kababuthwanga kabagwetshwanga. Ngakho-ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. Usikhala uyadonsa ejele iminyaka yonke le, izinyanga zonke lezi engelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMoblessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa usikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayitsho iliqiniso?
Choyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindwe kanye indlela ongakhangelelwanga ukuthi elizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuze liphathe abantu ngaliya ndlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga athonisiswe phakathi, ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzi wakhe, usebenzela abantu abathe, asebenzele futhi la malungelo abantu lalokhe aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha nqube kuleminye njalo udaba olukaMasaya obulawayo laphana eMabhuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi yiwe wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani njezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo, izathathwa ngabalutshwana bakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe. Kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitiki akuna muntu ozawathemba, ikakhulu laba abavele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbele amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwo asebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilandele kwezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona, nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu, bekhangela icembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babafair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.